Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo webandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile alisela amandla alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuthaya abantu bamabandla aphikisayo.
Bakhuluma bakhuma ngodlame bahamba bale izidlame lwangkhona enyakini khona ke eHarare endi lapho kwabonakala sibili izindizi sitsha abantu bekhaya kusenzini into njalo kuyiwa ababekhuluma ngendawana leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo webandla osesitokisini umnumzana Job Sikhala. USikhala omela izengeza West edalele eParliamente wabotshwa endawonye lomnumzana Godfrey Sithole omela iChidungwiza North labalandeli bebandla le CCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa umnumzana Job Sikhala emthethwandaba intatheli zindaba uHopewell Chingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni kumele nje abe indoda zibonela qina abe indoda.
Lona udaba lwengatsha kumba ama structures eparty ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla lesicc linqotshwe kukhetho?
Ibandla lesicc ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzaka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe iparty yabo ibe yilokho ukuthiwa yi social movement. movement. Nxa yi social movement kucho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajayela ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kaMongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChamisa uzama ukwenza njalo. So kanibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kwekhethweni. Bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise baleli citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripus ingangena esitradeni bachise istrada benzeni amapolisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama citizens. So ngasendlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo lokhetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube le empi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezana uPF abalani lama elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna kuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthe xaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu begcine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi ibhondi leZimbabwe leliseliwile alisela amandla lisathenga iluto konke nje izifuyo ngazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti ukuthi bebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokubani uzafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe. Ngabanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumisa imota isiyawodi impahla umele asebenzise ifuel kumbe intamafutha yemota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi intambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyibethi district njengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotho engxenye elamawadi esingathona average indawo lezi lamawadi angu 30 ufumanisa ukuthi kulenhlanganiso ezenza khonoko engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okuthi ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamathumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubenefit abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama resources ukuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa gazi sabalalanga indawo yonke abanengi abantu abangatholi lutho kukhokhonoko kuthola mhlawumbe abantu kuma wadi amalutshwana
lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho kusetshenziswa ukuchaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka 2023 kodwa abezanu PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo. Njengokuthembisa kwethu, nanti ihlandla lesibili lengxoxompikiswano esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lweNational Youth Service.
Into yeNational Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa iYouth Brigade. Yayivele iyinto yeparty. 42 years down the line isenziwa iparty. Ubususithi wena unqisa amayouth eTripc ukuthi ayetrain. For what benefit? Ngoba ihistory isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela iparty. So are you trying to tell me ukuthi sebesi invite ukuthi sibuye size join izalo PF indirect? Angikholwa. Akula into enjalo. Kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional. Siza kubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional asila sizathu sokuwalela amayouth but okwakathesi siza advisor amayouth ethu well ukuthi thina njenge-CCC ihistory yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zamayouth into zezani
baba Chuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
kuyinto ebuhlungu kakhulu ubona yabona honorable Osithole uGodzilla umngane wami kakhulu sibilisi besisonke eParliament werela nezingathi njengetrade lapha besisonke nje kulayo konaba nje sizibhodela sihlenzani unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesi jezi umthetho cannot be put selectively ukuthi na hayi nxa umuntu ngoba ngwethu sinaye ngeloko akusabelanga athinte akusuze kuhambe kude basukuma bakhuma ngodlame bahamba bayalwenza udlame lwangikhona enyathini khona le Harare and nabo kwabonakala sibili izindlu zisitsha abantu betshaya kuthenza into enjalo kuyibo ababekhulume ngendawo yonaleyo so nxa umthetho usubuya usokumele u-apply selective ngenotini ngama-members ethimu siyini bazenzela bodwa antabona nango ukalesi ubhebhe sikhuluma laye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-triple c kodwa ngencwadini akazange akhulume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame um nangokhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungenze something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi
ngokubika kwephephandaba le-newsday baba bhebhe ubaba uChris Mtswangwa owebandla lezanu PF uthi yena akula mahluko phakathi kwezanu PF lamasotsha amasotsha ngawezanu PF uthini ngalokho
ya lapha kulento engizazichaza ezithile ngingakafiki khonapho kweka Mtswangwa sesikubonayo kanti singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa eqeda lapho badina ibail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani imbite esiplesi lingakakutholi lekhona imbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu kayimanga kuhle okwesibili kugcwalisa ikokona okokukhulunywa ngumthwanga umthwanga nxa esithi yena amasotsha lezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba i-constitution yelizwe lezimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangalo
babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kuka baba Mtswango
amasotsha nakahulumende amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona baminjani siyakwazi ukuthi nje apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje engalolelo lungelo kodwa ekwenza privately
alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala ekaloma laseKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende wele-South Africa lowe-Zimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Beitbridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengiya emuva ngithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Yeah. VOA Studio 7 bathandwa abahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mcike. Siyabonga kakhulu siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. Ey ngizama ukuthi ngike mbonise enye into lapha shuwa liyazi. Abantu ngakuthiwa balimbono wami ngani shuwa siyayenza sibe moya munye sibe nhliziyo nye. Sike simene entweni eyodwa kuqala. Singamentweni eyodwa kuqala. Mebhenxe iqiniso lingazuzakala. Kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe MRP abanye bathi ngabe zaphu abanye bathi ngabe MDCT abanye ngabe TCCC abanye ngabe zanu sihlakazeke kangaka. I-answer ukuthi siphumele right inzima. Ngike ngaye edrobheni namuhla leyo kobulawayo. Hayi into engiyibone kobulawayo shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana. Izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye. Thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye. Thina sesibona ngento eyodwa. But abantu abangani bayasilahlisa yilabo abantu abakumadiaspora especially kakhulu abantwa bethu laba abaseGoli lapha. Hayi mboni uyabichiyene kakhulu madoda angazi ukuthi why kade so. Abanye singabe imthakwazi Republic Party ningalandela amashona abanye lawo bafuhla bathi hayi no kasibambane nini kuphela sidinga iphathi engakhiphi iZanu PF. Abanye babuya nalokho shuwa lokho besehlule kuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese bephuma lesinqumo esisodwa.
Ye sanibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right yeah. Mina bengicela ukuphawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi. Asiziboneni njengabantu, singaziyeyisi. Asiyekeleni ukuyeyisana, njalo asihloniphananini. Siyekeleni ukuyeyisana, sike siqakathekisananini. Angeke sibe ngamalida sonke, angeke sibe ngonkulunkulu sonke. Asingeke sinothe sonke same day. Kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu la ukudalwa-ke. Njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye. Asifundeni khonoku. Sibonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina. Ngeke sonke sibe ngamalida sivuke singamalida. Sizabe silida bani? Masonke singaba ngamalida. Sizabe sesibusa bani? Asiyekeleni umuntu yedwa. Sibambananeni ngaphansi komuntu oyedwa simthume ukuthi akasikhulumele.
Salibonani lonke kustudio 7 amagumba manomhlaba. Salibonani bantu bakithi. Hayi indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo, but mina ngokubona kwami iZanu PF izowina lula lolu khetho. Angisapoti mpela, ngijola kancane. Mina vele ngisapota iZaphu, umlandeli weZaphu since ngama-70s, angitsho njalo ya ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s. So kula maqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambi ngamagama. Amaqembu layazakala ukuthi anama-CIO mpela ayakebuzwe. So wona la maqembu vele ukuthi adlelana lezana, kodwa kuyave kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje, kulabalandeli abaphongulandeli abengazi istori. Ukuze sebegcina abanye begxeka bethe unkomo wathengisa. How can say unkomo wathengisa? Abantu beZimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu wayenza uzo ukhona la kuvula umlomo umuntu wathengisa. Amaqembu nala ayi-2 aphikisayo, maningi amaqembu aphikisayo kodwa asuze maqambi anama-CIO anama-CIO elinye lilidwa yi-CIO. Amanye lawa lawo vele amadeputy akhona o-deputy labanye ngama-CIO phakathi. So iZanu zowina lula, izivele iZanu yawina lokhu umdlalo odlala abantu bethi lilandela obani, lilandela obani, lilandela ama-CIO. Landelani iZaphu kuphela, iqembu elingcono elingala-CIO phakathi. Yabe abantu bekhuluma amanga yeZaphu yathengisa iZaphu iZaphu yaleli lizwe. Nxa wawungekho mncane siyakutshela iZaphu yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi, abanye bebafakela namabhoni badula bethengisiwe bebabulala. So iZaphu yaleli lizwe izulu lisina amagorila lalehlathini kugodola elalehlathini. Bona suzobuya ngesikolo isikolo sakho ngumform 3 sozokuthiza pattern silizweni asikhuluma ama form 3 la kumbe ama form bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo engena ku unity kwenza umsebenzi omuhle zange sithaye ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu anthuki umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo mbulisa lami yesh nangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abase ama user kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abangama teacher madokotela under government wonke umuntu under government ehluleka ukubanikeza imali kodwa ithi ama sebook izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo bayicela ukuthi bafune ama increase lami ngithim Paul ngicela manje ingafiki message yami fundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi kuStudio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abeStudio 7 uTikTok hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la abantu laba abakhuluma kabi nge-MRP ngiyabatshela labantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayithi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa every corner to corner ibona abantu abavalelwa bona la abantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa aba lokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokho eqhabeke ikhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le kuZimbabwe le lethina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini oro abafuna ukuba yinational abaqhubeke national yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabe kubona lokhu ukuthi oro bashade khona sinendaba noma marriage yabo thi intermarriage akhona but ithini singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nemithetho yabo lo sisilamba bekhuluma mange plum bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bayize njani asinendaba futhi nakho lokhathini ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi ngabelungu abashade khona la South Africa so ukuthi bona abe lokho besitshela ukuthi ama intermarriage asinendaba thina silungisa intermarriage ngoyomdeni akusiyesizwe thina silelwa into kasiyesizwe sikamthwakazi into esiyilwela so njengoba mnanga kwabethi thina suthi indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje umuntu asaba ukukhuluma lokho ngoba vele safa sikhrosa kolimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endlele ngendaba yesizwe yegovernment yamashona namanje bafuna ukubuyisela futhi igovernment yamashona futhi ngoba into ofanele niyazi bafowethu umnanga gonolo kuzeni uchamisa the same person ngabantu abayi-1 nina niyithutha nina into eyisenziwa unkomo into ababeyenza kwemini babe banonkomo but ebusuku babe na umgabi yonke into iyayisenzeka baphele lapho njini intuthu baphele laphi ungazositshela nini ungazositshela osisile abothwa bazoshintsha uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi ilapho ngoba uye osuka enama mayors nama MP indaweni esiningi nama council uye nibusuke nama council lapho from down wayengakwazi ukuthi acontrol umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke etsholojo noma osuka kuphela upani or kuphi wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba as long i-government amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emaraphili ibone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi indoda thina
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengensukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change etheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo owebandla umnumzana Job Sikala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaRands akwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngo-past 7. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.